lingeyothiwa yisindaba phendula abadala kwaba besithi khona icala lemvula ingube lingene. Laba bantu sebephelelwe, so sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukulise ukwenzela ukuthi senze intando yabo. Njalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle lapha abantu bazonde bayaphuphuma, bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akusela kwabo kuhle. So asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba bafana abatshaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu. Kambe bakwetha nesibuyelizulu bethi lesiphangano khathesi la yaqalisa isenze nje isiphangano yoyoyoy bengababo babaphika babaphika okuna kabaze babavuma. Yindlela yezani yokwethusela abantu laba abantu angathiwa ngamashirudi laba umsebenzi wezani, ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikezwa lo yedwa kuthiwa useke wabotshwa ngathiwa babotshiwe kuphela khona futhi bafake izankosi sibabone sibesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile jela sikwazi sebephele izani yikuthiwa libandlethe liphelile ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lwakuleli lizwe. Njalo bayakwazi ukuthi thina njenge bandla lembizi yithi esingaguqula udubo olukuleli lizwe.
Ukhona kuvelele ngapi kahle kahle ukuthi evathi amashurugu ilanga webandla le-MDC?
Hayi, abantu abangakuphendula Ntunga yibo, ngoba lathi sethumile, ngoba sizwe ngamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya. So vele belathi besivele sesikuswile, so sesisibamelile. So ukuthi vele kuvele ngaphi, but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umngqondo kaZulu ukuthi uZulu abe sethiyana lokuthi amashulubhi kawasiwe ezani ngawethu ukwenzela ukuthi bathi baphefumule ngoba kabaphefumuli. Bakithi sizalwane zaseZimbabwe, thina njengebandla le-MDC asinamsebenzi lokutshaya nalani, ngoba uhulumende yini. Umsebenzi wethu ukuthi siguqile impilakahle yenu kuphela.
Izikhali kade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye, lilezikhali yini?
Asila sona kuthiwa isikhali, bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele insizane.